ngibona ngani linyathelo eliqondileyo lelo ngoba ungakhangela imali lembaringeko ngokuthi i-documentary le esanda itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuke eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezitshiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angel le sikhuluma ngayo ule residency yeBhilithani khona ngale ule mhlanganiso ekuthiwa i-Angel Foundation ekhona ngale eBhilithani. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022 ama-statements afayelayo-ke khona ngale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi ubele imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini, kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe nayo lokuthi ngumuntu wesonto ukuthi bethatha imali eZimbabwe lapha ezihambisa endaweni ezinyeyo. Kumbe njalo bona labo abenza i-corruption le besebenzisa yena ukususa imali endaweni ezithiyeneyo, bevale ukuthi bebhadale i-taxile bethatha imali ezeZimbabwe. So ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leyo.
Kungenzeka yini Ndebele ngokubona kwakho? Ngempela sibone uhulumende waseBhilithane evula uphenyo njalo eyibamba inotho ka-Angel isigidi lezigidi okhuluma ngazo, mhlawumbe saqhuba lolo phenyo ukuze kubonakale ukuthi yatholakala njani leyo mali.
Kungenzakala but kodwa nanzelela njalo ukuthi okwakathesi ubudlelwane phakathi kweBhilithane lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani. Bangami bafuna ukuthi bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambe khona lapho kuyabe kugcotshwa khona inkosi entsha uKing Charles. So khonokho lako bangakukhonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo lohulumente eZimbabwe ube njani. Kodwa-ke ngibona ngani nqaku ukuthi liphenyo lenziwa ngamapholisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilungileyo. U-Angel isizalwane sakhona ngale, usebenza khona ngale, imali yakhona uyibhenka khona ngale, so balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini.
Uhulumende weZimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo lolu daba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho yabanye abathinteka kulobu buhuquluzi. Ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokwesikubonileyo?
Angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukuthi indaba leyo eyikhangelisise, eyilungise, eyiqede, ngoba siphongubala nje emaphepheni besize bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnetho, sesenze lokhu nalokhu, kaba asikaboni ukuthi bona labo ababeqanjwa abasebenze e-port abasendaweni ezinjani asikezakuthiwa kulo muntu obotshiweyo. And u-Angel ulokhu engu-ambassador at large asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimise umsebenzi kumbe sesenzele sesimthathele i-passport. So ngibona ngani ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungise, bezame ukudingisisa ukuthi kambe kuvela nga. So ngibona ngani mhlawumbe into ezabuleka iqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lelo ukutshontshwa kwegolide eZimbabwe.